So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 31 kumfumfu 2019 ngontungameli inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Zonke sebesisi exit ngathi siyajabula ukuthi hawu nazo-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzabanje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo.
Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe lomphathintambo obona ngezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye bedidekile.
Umhlangano lo ngokuthi khona nxa benikana izimali abaye bezinikele-ke iministry yona ngokwathi kuya kithi njengamakomiti sizokutsho ukuthi hhayi imali sibili siyiphiwe.
Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namuhla eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka lomphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye bedidekile. UMangutshka wazise ngolwesibili ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha i-$2 le-$5 kumaviki amabili alandelayo ezasetshenziswa ndawonye lamabhondi avele ekhona. Kodwa uNcube utshele intathelo izindaba ukuthi imali entsha kudala yethulwa. Uthi osokusenziwa yikuyifaka emkambo wemali. Lokhu kudide abanye ingqondo abathi kabasakwazi ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa bakhona abanye abavumelana loNcube abathi imali entsha yethulwe kunyanga ezedluleyo lapho uhulumende azise khona ukuthi imali yebond ama-RTGS kanye lemali esemabhukwini abantu isisaziwa ngokuthi iZimbabwe dollars. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo mkhokheli wenhlanganiso yamaTheveland Development Initiative umnumzana Fimeni Ncube ukuze sizwe imbono yakhe.
Engingakutsho ukuthi kuphica abantu abaphansi abasekhaya even lakuma-rural areas because babengasazi ukuthi kanti zonke sebesesingathi siyajabula ukuthi hawu naso-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzabanje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo. Mina lokhu angikwazi ngalokho ngisazokuzwisisa nami ngiyezwa ngani or something like that. So kugcina kungasazwisiseki ukuthi kanti kwenzakalani ngoba okwakhathesi iqiniso lihle abantu bayakhala kunzima ngomnotho ekhaya.
Manje imbiko enje asithi wena ungumuntu ofuna ukuthi uyesungula amabhizimusi kumbe wenze okunye okungaletha umsebenzi eZimbabwe, nxa ususizwa imbiko enje ungathinwe?
Kuyaphambanisa kakhulu kakhulu kulabo abaphandle ngathi even ngabe ngabelungu ngabe ngabantu abamnyama kodwa ngesikhiwa ngisithi ama-investors abangafuna ukuthi babuye osomabhizinisi abakhulu bezochitha imali yabo bevula amakhampani ukuthi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi. Kuba nzima ngoba bagcina labo bengasakwazi ukuthi hawu besithi silethe imali uthi sizoxasa ukuthi uvule amabhizinisi ngoba sesizwile ukuthi hawu lani selithembisile ukuthi sokuzaba le mali enje ezathi sizakwazi ukuthi senzeni siholise abantu bethu. Manje uba sokunjalo-ke hayi othini sike sime siphinde yinto lokhu isahlala isenzakala bayabuya bake bathi hayi wothi sibambe amabreak ngoba sikwazi ukuthi kanti sokusenzakalani futhi.
Manje nxa sikhangele imbiko yona leyi engani ayicacanga, inga itshengisani kuhulumende? Uhulumende lo uyazi yini akwenzayo kumbe lokhu sokutshengisa ukubana hayi utshelwe ngamanzi?
Yazi kunzima ukuthi uzwe ngoba ngelinye ilanga uzathi ungena kwekunye lakho khonoko okwama social media uzwe kuthiwa IMF isijabulile ukuthi sesibhadele isikweletu, uzwe ngapha kuthiwa uzokuphinde ngapha uzokuthiwa hayi kunzima akula mali ethe akulani ngapha uzokufuthi ukuthiwa abantu abaholi akwenzakala. So uyazi kuyasiphica lokani ukuthi awusakwazi kumbe kulobuhle kulobubi amakhanda aphambene, and isithi ayisimi ngedwa, abantu bonke nje emphakathini, especially lapho mina engikhangelela khona with i-organization yami like eMathebelelendi, abantu bayabuza kanti Ncube khathapho sokusenzakalani, kambe shuwa sizathola amakamba lapho sizakuthini, kuyakhonfyuza. So asikwazi ukuthi angike ngisho amanga mabo ukuthi ngithi uhulumende akazi into ayenzayo or ngithi uhulumende uyayazi into ayenzayo. Siphakathi laphakathi, kungenzeka angakwazi akwenzayo, kungenzeka uyakwazi akwenzayo, kodwa nxa ekwazi akwenzayo akasitshele nathi sihlale sinjani, inhliziyo zethu sikhululekile ukuthi hayi abantu laba bayasebenza kule nto enje abayenzayo, asike nsimeni sibonte ukuhamba njani.
Umnumzana Freeman Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umhlangano okuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo owe-2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting uyaqala eVictoria Falls namuhla, lapho amalunga edalele parliamente, abaphathi ntambo bakahulumende, ingcweti kwezenotho, osomabhizimusi labanye abazahlanganisa khona amakhanda bebonisana ngokuthi ibhajethi le ingamiswa njani. Amakomiti eParliamente aza kwethulela lumbuthano lokho akufumanayo emihlanganweni yokuthapha imbono kaZulu ezabelweni. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube labo bakhona kulomhlangano wona ophela ngeviki ezayo. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomiti yedale leParliamente ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo emela iPinga North edale leParliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi.
IParliament phela soke umhlangano lo ngokuthi khona nxa bethe bona bahlala phansi bevodwa ngale njenge-treasury kanye namanye ama-line ministries. Nxa benikana izimali abaye bezinikeleke iministry yona ngokwayo sikuya kithi njengama-committee sizokutsho ukuthi hhayi imali sibili siyiphiwe. Esiphiweyo imali nansi, kodwa thina umsebenzi esifuna ukuyenza ngumsebenzi ongaka. Ngenxa yobuningi komsebenzi lo esifuna ukuyenza lokuqakatheka wawo, asibone ukuthi khona imali esiphiwe yi-treasury ingaba imali engenela. So ke besicela kini nje imithi ukuthi lisisekele ukuthi kasinikweni imali enelayo kumsebenzi lo esifuna ukuyenza. So ke i-committee nxa isiyakhuluma, ngingakupha nje umzekeliso ukuthi iminyaka emibili edlulileyo ngake ngaba ngobamba isikhundla sokuba ngu-chairman we-health committee. Safika sayengezelela imali ye-health committee by close to 80% kulalokho eyayikuphiwe. Sahle savumelana njengamalunga edale eParliament sonke ukuthi hayi nxa kwezempilakahle kungangezelelwanga imali, then leyo budget lokuyapasa ayipasa eParliament, okusho ukuthi ilizwe liyahlala lingela budget. Kumbe ngasithi cabinet yona ngokwayo bayahlala phansi njenge-executive batho ukuthi khona hayi i-ministry enje siyayinika lokhu, i-ministry enje siyayinika lokhu, kodwa sekusiba-ke kithi njenge-parliament ukuthi siyavumelana nabo yini ukuthi for example imali eningi ayiye emasotsheni. thina sisithi khona hayi kufuze ukuthi kulinywe abantu bedle besuthi so yikho esabe sicubungula ke amalanga wona lawa aqalisa kusasa kuze kuyefika ngesonto
ngezinye indlela iziphathamandla zikahulumende ziyalalela izixwayiso zenu
kuqakathekile kakhulu ngoba kulapho ke idale lephaliyamende elitshengisa khona elelula khona amandla alo ukuthi hayi umsebenzi wokunika izimali ngowethu kasomsebenzi ka-executive. I-executive umsebenzi wayo yikuthi isebenzisa imali ababe beyabelwe yithi njenge-parliament. Bangaqeda ke ukuyisebenzisa bese sithi awuthi siboneni ukuthi lisebenzise kuhle yini njalo siliphenini yini futhi enye imali. Ngingakupha nje umzekeliso kwethu i-committee eye-media. Ubuyile ke u-permanent secretary wazokhuluma ukuthi besicela ukuthi ngomnyaka ozayo kuqalise njalo ama-grants esiya ku-ZBC kodwa thina sasesithi ke njenge-committee hayi kunzima ukuthi khona okwakhathe esithi ZBC iphenini imali singakaqali sabona ukuthi kanti yona imali vele yabalayo kanti kathesi le simo sabo vele siminjani basebenza njenge-ZBC sasifuni nje uphoke ukufaka imali kaZulu lapho esingelaqinisa ukuthi iyakuyasebenza khona so yindlela esebenza ngayo
uhulumende uthi usethula imali entsha kukhona yini okunye likukhangelele kulo mhlangano kumbe kuxoxwa ngenjongo kuphela kukho okunye okuzaba khona eceleni njengokuthi lizwisise ukuthi imali le ethulwayo izaphatha njani inhlelo zephalamende
sizakhuluma ngakho mamhlanga kodwa esingasoze sikhulume ngakho ukuthi le imali nxa ibuya ibuya imhlobo bani okuyikho kusihlukuluzayo njengoba kathesi sihlezi njengamalungu edale lephaliyamende ukuthi kanti vele yona ibhajethi yethu siyayenza ngemali yiphi okwenzakalayo ukuthi leyo mali ivuka isibolile ivuka isiphele amandla nxa siyakuthi i-health kayiphiwe imali siyakuthi kayiphiwe malini ngoba namhla ungathi kabaphiwe ebillion kusiyafika iviki ezayo ibillion yona leyo kuyabe sokuyi-200,000 ngemali yakithi khonapha so ke yiwo ke umbuzo esilawo kathesi njengamalungu edale lephaliyamende ukuthi pho manje le ibhajethi nxa siyihlela sizayihlela sithembe kuyiphi imali ngoba eyethu ayithembakali uyayishiya ilapha namhlanje ivuke kusasa isilaphana okungakuyakwenza ukuthi konke labele kuhlelile kulahleke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo umela iBinga North edale lephalamende ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ese Victoria Falls. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi eleBotswana selibophe izizalwane zaseZimbabwe eziphezu kwenkulungwane ezine ebezizama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho kusukela ngozibandlela. Iphephandaba linye njalo lithi kubotshwe abafundi abalitshumi lanhlanu abenza uForm 6 eGebhuza Secondary eWange. Ngemva kokutholakala belephepha lomhloliso wezifundo ze-economics ebelingakabhalwa njalo lingakabonwa ngabanye abafundi kanye lababalisi. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani Studio 7 labalaleli bengicela ukukhuluma okunhlabayo okusihlukuluzayo lapha eZimbabwe. Undoda othwa uMnankagwa lomthuli befailed totally ngamasela amakalakada zamasela befailed they are looting ama minerals they are looting yonke into alaba madoda sebehlulekile angikwazi kodwa ke isiphetho bazakhitshwa kuphela.
Sawubona umsakazi salibona nibalaleli ya indaba la engisolayo ngendaba ebelikhuluma le eyokubana abantu abasemazweni be-contribute ukuvusa umnotho. Indaba yokuthi nje eZimbabwe akula lutho oluke lwaba nempumelelo kuma-programs wonke abekwa nguhulumeni loba ababekwa ngabantu bezana. Ngani sitsho njalo ngoba nje abantu laba babhizi nje bathatha imali besifake esikhwameni zabo. So ngaze kube yiprogram enjani bese siye ezandleni ezirongo. Into engaba ngathi baba serious ngayo abantu bezano yinto ayabe bafakela imali ezikhwameni zabo. Le ukuthi omunye umuntu ezama ukungathi uthiwa uvusa something ilizwe libe ngcono, hayi ngamanga lawo, ngamanga amhlophe, ngamanga ende zizalwane zeZimbabwe isemazweni. Lingafaka imali yenu, thumezelane nje imuli zakini abantu bebezidlela imali bethenga impuphu nje. Hayi ukuthi khona uza investa nje. Batshona abadala abaningi bachipe entsheni zabo imali zahamba for food. Khona ungathatha imali kathesi usithi wathi wainvesta eZimbabwe. Shanani lakho lokhu.
Yebo, sarbonani lonke maZimbabwe amandle, linjani lonke. Ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu, ngithi linjani lonke eZimbabwe partner. EZimbabwe yonke lupane endamuleni endengweni emakhovula legwambavali legubungane legandangula lesingaranganda, ngithi linjani lonke lani khona ngapha emabhonobolo lasemzola lengombane lupane, ngithi linjani lonke khona ngapho lemanganganga. Ngiyalibingelela lonke bakithi, ngithi linjani. Naso nendaba hhayi siyezwa mpela umumo weZimbabwe heshi bafowethu, noma lisithi lizama ukuphatha iZimbabwe okugcineni lizokhala mpela izano lidlile imali yenu yona. Aliyezwa madoda lethi lesifisa ukuphathisa iZimbabwe lokwenza amabhizinisi yenu, hhayi hambani livula amabhizinisi yenu, lidlala ngesikhathi liye kubizwa Zimbabwe ZANU-PF, lizayenza amabhizinisi wenu, licele lizosola mpela ikhiphe imali zenu ebulekelwa imali zenu izibekileyo, bazolidlela imali zenu zonke zasala lekhala. Bengathi libona nje into zingahlangani impela, liyokuthi lithatha imali lifaka phakathi eZimbabwe. Labe lithi lenzane, aligcini imali zenu, gcinani inkwela kaqali lezi nhlelo zenu kahle, lithembile umuntu osembusweni. Bona izibakathesi manje isemaphakathi kwenkinga, ama-sanction agcwele kiyo yami eZimbabwe, awavela iphefumula yila chance, ayiphumule vele iZANU-PF uzosikwanisa ukwenza inhlelo kahle ekhaya. Na vela ngithi ayithandi vele, inzonzisa kakhulu ngendlela yokuthi yadla lo topi yami utopi wayelisosha leZimbabwe wapha olimpi yenkululeko yona yezipra leyo, walwa phakathi kwapha esempini kade azayisiphela isenti even eyodwa, uwabayelisosha olo kodwa wayangabi vele asimazi vele lokuthi wayangabi bamngcwaba ngabi lokuthi osaphila vele emhlabeni asimazi, sagcina phe sekuyinifomu yesisosha leyo esempini sazi kwabagogo konke. Vele iZimbabwe ayizimi zizanuphefa ngizwisisi vela ngithandi ngokuyandlela ubaba ami kathi esamfunda ngenxa yeZANU.
Njani balaleli labasakazi beStudio 7, igama nguMurabson Mwalemi lapha eRandfontein eJohannesburg. Ngithi isimo seZimbabwe sinzima, khona manje kakula petrol, abantu bazophila njani ngoba sesisiya kukhisimusi, akunamali akuna petrol, khona manje kuthiwa kongena imali entsha, izosiza ngani izinto zingekho? Eyi kwaze bahlupheka abantu ekuze asazi ukuthi kophetha ngani.
Livuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke balaleli, sikudaba lemali le kuthiwa izaba khona, lokho siyakurumbitsa kakhulu, alubana kungenzakala singachawa ameno omkhulu ngoba sithwele nzima nge-eco cash ethatha hafu hafu kungathi yiyo esebenzayo. Nxa imali le ingaba khona ukuthi kube la mali emabhenki singabonga kakhulu. Ngiyabonga khwekhwe.
Vele iqiniso akula muntu ongakwaziyo, ivili ngubani lobani, akula muntu ongakwaziyo ukuthi ilizwe libulwe ngumnanga kwalomgaba, akula muntu ongakwaziyo iqiniso nje segcekeni, akula muntu ongakwaziyo ukuvuka nje ugawulela kodingimuzi bhuti laba besima bethu ma-sanction yeyoncindezela ilizwe labulwa ngumnanga kwalomgaba kutshontsha. Abantu laba balutha ilizwe 37 years, ilizwe bathi lalizoba lebhalansi njani, malithi liyabhalansa ngapha bagamula ngapha liyabagamula, lalizobhalansa njani ilizwe, ilizwe labulwa ngumnanga kwalomgaba? Iqiniso vele lihle, akula muntu ongakwaziyo. Siyabatshela ke thina ilizwe labulwa ngumnanga kwalomgaba betshontsha izikhohlakali lezi, nemali omgabe waze wahamba layo, imali le eyamlahlayo eyadlaliswayo ilahlana lo mgabe. le mali le umnanga kwa antiza ngayo kusa namalanga abayitshontsha bebonke ilizwe labula umnanga kwa lomgaba kanti wayebengakhumile lo lomnanga kwa ayekele ukuhamba ingwendo zakhe lezi ezingakhanyiyo le mali ayisebenzise ebantwini abahluphekayo elizweni le mali athenga imithi esibhedlela la le mali aholise ama doctors aholise ama teachers kana ukuthi ebele kwezula ngayo ebusy ehamba esiyabuka abangani bakhe esiyalala esidla kahle abantu ngabilambili kodazi lomnanga kwa lo uzothi hey ngifuna ukuvusa ilizwe umuntu endiza ukusa namalanga ilizwe labula ngumnanga kwa lo mgaba kula muntu ongakwaziyo lo masisela la mawa baqamba amanga bethi ma sanction ama sanction wani.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukhumbule ukuba nanxawu rekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze uzwakale kuhle wenyuse lephimbo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngezempila kahle emhlabeni jikelele olwe World Health Organization luthi eNigeria yilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa ngomkhuhlane wemvukuzane ezwekazi leAfrika. Abalwela amalungelo bathi ukubandlululwa kwabesifazana kwele Botswana kuyaqhubeka, nanku phela bathathu kuphela abanqobileyo kukhetho lwamalunga ePhalamende olusanda kwedlula. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lePhalamende lezinga laphansi ele House of Representatives azavota namuhla ukuze uphenyo lwamacala etheswa uMongameli Donald Trump libandla eliphikisayo elamademokrasi kube semthethweni. Inengi lithi ivoti le izapasa ngoba leli dale lilawulwa ngamademokrats ayiwo ethesa uTrump icala lokwephula umthetho ngokwethusela uMongameli wakwele Ukraine ukuthi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo. UTrump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kaMongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe. Ele Ukraine belingasoze lithole uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. AmaDemocrats engaphumelela kudaba lokwethesa uTrump amacala, idale lePhalamende elaphezulu eleSenate yilo elizajutshisa lawa macala. Leli dale likhokhelwa libandla likaTrump elama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli weMDC khonapha eMelika, MDCT khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Ivoti le House of Representatives ivalulekile kakhulu ekuthini iWhite House ibiloke ithi udaba lolu loku-investigator olwe-impeachment alukho emthethweni ngoba akukabi le voti ephalelo lungelo lokuthi investigation leyenzakale. Noma nje sazi ukuthi ivoti le is just procedural ngoba uku-investigator indaba ye-impeachment yona ngokwayo ayinidi ukuthi kube le voti. Kodwa ivoti-ke from iParliament bayengabuya evoti ilabantu abaningi, ilama members awe Congress amaningi avumelana layo ukuthi qhubekele phambili. I think izokhombisa ukuthi ukuba serious kwalolu daba ngoba njalo izokhombisa ukuthi angaki ama-Republican aku-House of Representatives avumelana lokuthi i-investigation le qhubekele phambili.
Ivoti le ilakho ukupasa edale le House of Representatives ngoba lilawulwa ngabebandla lama Democrats abayibo abethesa uTrump icala kodwa ku Senate ke ngale elawulwa ngama Republicans.
Well, umthetho uthi well siyazi ukuthi e House of Representatives i majority yakhona ngama Democrats. So kusobala ukuthi izopasa. Okuqakathekileyo ukuthi abantu bakwazi ukuthi i-Senate akusukuthi layo iyavota ukuthi impeachment ibe khona noma ingabe khona. I-Senate yona-ke singathi ithithwa njengedale lapho-ke ma ukuthi i-impeachment ipasile ku-House of Representatives. E-Senate lapho-ke sokulidale lapho okuzothethwa khona icala lakhona elingabe kuthiwa lenziwe ngu-president. Hhayi ukuthi bayavota e-Senate kodwa kula kuzothethwa khona icala i-Senate ibisi-acta njengalokhu esikubiza ukuthi i-jury. I-jury-ke yona ezodecida ukuthi ngobuningi babo ukuthi icala leli bangaka babona ukuthi ngempela u-president kunecala lenzayo nalabo abathi hhayi cha akusicala elifuna impeachment. Kula kuzokwenzeka khona ku-Senate-ke lokho.
Kodwa njengoba beyibo abalawula leli dale abebandla lama-Republicans bayenelisa ukuthi bathi hayi akulacala esilibonayo thina lapha.
Ye, bayenelisa ukuthi bangakusho lokho. That's why ubona uSpeaker Pelosi House of Representatives ubengajahanga kakhulu ukuthi kwenziwe impeachment ngoba esazi ukuthi ama-Republican acontrola i-Senate and bangakwazi ukuthi bachuchise ukuthi akulacala okwenzakeleyo. Kodwa i-evidence esiyibonayo ngendaba yokuphula umthetho yenziwa ngupresident kusho ukuthi kukhona ama-Republican nawo asebona ukuthi angeke akwanise ukuthi abe sesayidini likapresident Trump.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Kwabalandela umdlalo we-baseball khonapha eMelika njalo iqembu le-Washington Nationals yilo eliphakamise inkezo ye-World Series lamhlanje ngemva kokubhuqa ele-Houston Astros nge-6-2. Isa kuphela yengoma kagibela bemsola ingoma ethi ukubekezela esihlephune kudlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi niphiwa amandla. osiqhubela ke uhlelo lwezindaba ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lomphathi ntambo wezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye bedidekile. Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namhla eVictoria Falls. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abasibukeleyo kuFacebook siyaxolisa namhlanje kasibanga lesikhathi isokubala imbiko yenu. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.